Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwazo mohle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 27 kunhlolanja 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo wezemithetho mnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations wokuhlaziya ezamalungelo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu njalo uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Abesifazana bakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe bamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi. Abenhlanganiso ezimele amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations obuhlaziya indaba zamalungelo oluntu eGeneva namuhla ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu kanye lombuso okhululekileyo. Uziyambi uthi lokhu kuvezwa sobala ikwesulwa kumthetho we-IPAL wephosa yona athi ibincindezela uzulu weZimbabwe. Ngokunjalo uthi uhulumende uzabumba imithetho emitsha elondoloza amalungelo oluntu ngokugcweleyo. Uziyambi ukhulume njalo ngokutshengisela okwenzakale ngozibandlela langelanga elalandela ukhetho esithi kwakuqoqwe izitha ngenjongo yokuphehla umvukela zisebenzisana le-MDC kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ngalokho uziyambi uthe uhulumende wayelungile ukubamba ababetshengisela ngendlela enza ngayo. Uphethe njalo udaba lomnotho weZimbabwe esithi uzinzile kanti njalo usebenza kakuhle. Kodwa uthe uphazanyiswa izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Ngokunjalo uziyambi uthe lezo zijeziso kumele zesulwe. Amazwi akhe ngodaba lwezijeziso lolu agcizelelwe yisiphathamandla selizwe leNamibia okuyilo umgcinisihlalo womanyano weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Uhulumende lo ophethe umbuso lo, laba abaphethe izikhali abahluthune umbuso kubabomgabe baphila kwabo umhlaba wephupho esingathi ngesilungu we-denialism, okokuthi okubonwa ngumhlaba wonke, okubonwa ngabantu bonke, ilizwe lonke bona ungathi abakuboni. yikho okuzakwenza ukuthi umbuso wakho na ube nezinkinga eziningi njalo wenze izono lodlame oluningi ngoba na iqiniso bayalithika belibhekile ngamehlo beqambele uZulu amanga baphinde nabo baziqambele amanga yikho umfanekiso esiwunikezwa nguloba kuziyambi okubonisayo ngoba ukufa kwabantu konke lokhu ngemva kwama-elections langama-protest ladi leyo abakhulumi ngakho bathi bona baqhuba elamalungelo abantu which is i-denialism lephupho lontoni engikhuluma ngalo ukuthi baphila kwabo umhlaba okubenza bebe ngabantu abayingozi kakhulu ngoba abantu abanjalo abangaboniyo ukuthi abakwenzayo kubi bangaqhubeka besiya phambili besenza ububulali lobugangu njengalo basebeyibenzile.
Uthe ekhuluma ngomnotho weZimbabwe uZiyambi wathi wenza kuhle kakhulu uzinzile lanxa nje uphazanyiswa lapha lalaphaya izijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Uthi ngamazwi akhe la.
Okunye mnumzana okukhona ngalaba abantu esingathi kuswelakala kolwazi lobumpumputhe ngaphandle kwephupho leli le-denialism engikhuluma ngazo. Laba abantu ngathi abaphiwanga ekuhlakanipheni la kucwephethe nje okwazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngobana eqinisweni lamaqiniso izijeziso lezi zivele ngenxa yokubana kulokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lombusakali phakathi komphakathi. Ngakho ziza kwesulwa kanjani izijeziso umbusa kahle ungakezi phakathi kwabantu lamalungelo abo engakani ngenyawo ezimbili. Kusiqalisela kuye yena ngokwakho ubaba uMnangagwa uzothola ukuthi kulobumpumputhe lobuthundu lokungahlakaniphanga okuthile lokuswelakala komqondo kubakhokheli laba abakhona okuyinto ethusayo ngoba umbuso wakulezi insuku wemazweni lokuphathwa kwamazwe kwakulezi insuku kuyamdinga ucwepheshe kuyayidinga inkalipho njalo kuyabadinga abantu aba-up-to-date abanolwazi ngokuthi umhlaba uhamba kanjani abakakuboni laba abantu abaphethe izintambo zaseZimbabwe ukuthi balayo ucwepheshe lokukhalipha lokunyanzelela lobuchopho bokuthi baqhubeze leli lizwe phambili.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Abesifazana abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu sebamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olumenyezelwe ku-monetary policy ngeviki edluleyo olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi bahle baphiwe amalayisensi okwemba. Bathi lokhu kuzaqeda ubuqili lemisebenzi yenkohlakalo ekutholisweni imigodi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekhuluma ngezokwemba amatshe aligugu emhlanganweni we-Mining for Sustainable Development oqoqwe inhlanganiso elwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni eye-Transparency International Zimbabwe kobulawayo lamhlanje, omama abakumsebenzi wokwemba bathe uhlelo lwe-cadastra software luzanceda ngempela. Unkosikazi Nomuhle Ncube oyemba igolide enyathi ngaphansi kwebubi Small Scale Miners Association uthi uhlelo lolu lungalandelwa ngokuchasisa kukahulumende lulakho ukuqeda inkohlakalo kwezokwemba amatshe aligugu.
Ngicabanga ukuthi ngendlela ochasise ngakhona kuthiwa ngu-PMD ukuthi khona bazabe befaka i-information, so i-double packing maybe izaba reduced ukuthi ngiyethola sengiphekele indawo yami mina kuyimi engiqala okunjani ukuyibona ngomunye umuntu maybe omkhulu kwedlula mina ngoba okunye babuya sibili bazopheka vele indawo yaphekwa kudala. Uthola umuntu eyithathatha sibili kodwa wena ngenxa yokuthi uyabe uvulnerable ucina uyiluza. I-New Act ye-mining ifethu olunxa bengasifaka thina njengama-small scale miners yobana belokhu besebenzisa i-information yendala iyafakwa ngamakiwa ngabo-64 jakude ukuthi mina njengomayina omncane lo mayina omdala we are paying the same amount, we are suffering the same amount. So at least nxa kungasakho modata lathi kungasincedisa ukuthi sikwanise ukusebenza sibili ngenhliziyo zethu zonke siphakamise iimoli zethu ndawonye lelizwe.
Umnumzana Mzilethi Dube okumsebenzi wokwemba uthi uhlelo lolu lulobuhle lobubi balo.
Uhlelo lolu lulama advantages lama disadvantages. Ngoba at the end wena ngoza u-apply laphana bathi you are online but akutsho ukuthi vele automatically usutholile i-mining claim leyana. So kutshengisa ukuthi kungaba leloophole ukuthi kuyabe kulabantu ababaya besemaceleni ngale okuzathi wena usufikile indawo yakho waregister wa-identify ukuthi ungubani. But at the end sokubuya kuwe awusabenefithi sokusiyabenefitha umuntu wako lwana uyabe seceleni.
Umnumzana Dosman Mangisi osuka eZimbabwe Federation of Miners uthi uhlelo lwe-cadastra luzaletha ukusebenza lula ezweni njalo amanye amazwe aselusebenzisa.
Iprogram ye-cadastra izanceda nge izindaba zama mining disputes, also iza contributor towards the ease of doing business. Njenge ukukhuluma kwaye in the meetings of emhlanganeni ye-ease of doing business ukuthi uyabe ukhwanisa ukubona ukuthi ispace ingakanani eground ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe amayini.
Unkosikazi Jane Lusinga okubhizimusi lokwemba ebubi uthi uhlelo lolu luzabanceda kakhulu.
Uhlelo lolu ngibona ngazanthi luzasinceda kakhulu, especially when ekuphekeni lapha xa sisiyakhangela into leyo izasinika i-formalization ukuthi kungabi khona umuntu othathela omunye indawo yakhe. Ngulo lalo umuntu uzabe lendawo yakhe eqondane laye. Ukuthi sisibalekela lokhu isigaba lesizokuthi asiyatshontshelwa amakhona omunye umuntu akasatholi indawo yakhe ngendlela eyiyo. Lokhu kuzasinikeza ithuba elihle lokuthi khona ngulo lalo abe lendawo yakhe eqondane laye. Even if it means ukuthi kule space esisele phakathi kuzabonakala ukuthi le ndawo le ayi ayisiyo yama ngabani. Kuzasinikeza i-transparency phakathi kwama-miners le-government.
Ilunga ledale lephalamende elikukomithi yezokwemba amatshe aligugu elingenela umhlangano unkosikazi Jasmine Thofa uvumelane labomama abakubhizimusi lokwemba ethi uhlelo lwe-cadastra luqakathekile ekuqedeni inkohlakalo kugatsha lwezokwemba.
Ngibona ngani uhlelo lwe-cadastra luzanceda kakhulu ama-miners ngokuthi kuzaba njenge-one stop shop ukuthi konke abakufunayo baza kuthola khonapho. Ngibona ngayi ngisizwa kuhle kuyathatha something like between 30 minutes to an hour, not more than that, ukuthi usayine ilo kuzeni ukuthi uregister. So ngibona ngani baza kuthokozelela ama-miners onke, especially abanye omama, because isikhathi siqakathekile kakhulu kuma-women miners. Babe bekhangela i-mining yabo, bekhangela abantwana and so on and so forth.
Ilizwe leZimbabwe linothe kakhulu ngamatshe aligugu emihlobo ehlukeneyo adlula phose amachumi amane, njalo kuminyaka edlule bekungelula ukuba abesifazana bangene kuleli bhizimusi. Abenelisa ukungena bebebhekane lenkinga eziningi ezigoqela ukuthathelwa imigodi yabo ngabanye abesilisa ngoba kungena ndlela elula yokubhalisa indawo yokwemba, kodwa uhlelo lwe-cadastra lubikwa lulakho ukuqeda ukuthathelana okukhona kwendawo zokwemba amatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezimela amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare. Lo mhlangano ubuhlose ukudinga amacebo okuthuthukisa umsebenzi kaloliwe ukuze uphathise kuntuthuko emazweni akulumkhono ikakhulu kwezenotho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lomhlangano uhlela indlela ezingathuthukisa umsebenzi wokuthwala kwempahla labantu kusetshenziswa izitimela lokuthi amankampani la asebenze ethola inzuzo efika kusilinganiso sokulutshumi nanhlanu ekhulwini. Abakulumsebenzi bakhuthaza ukuba isilinganiso sokungamatshumi amathathu ekhulwini 30% sempahla yonke etholayo kulumkhono ithalwe yizitimela. UDokotela Sipho Sithole wenhlanganiso yePassenger Rail Agency of South Africa, PRASA, uthe ngakala ukuqinisa kokusebenzelana njengeSADC ukuze lokhu kufezwe.
Kubaluleke kakhulu thina njenge-country ukuthi siphinde sibhekele amanye amazwe eSouthern Africa asasele ngemuva ngokwe-development ukuthi nathi sikwazi ukuthi sizimbandakanye nazo zonke izinkinga eziphathelene neSouthern Africa, ikakhulu kulo mkhakha lo wethu we-rail transport. Ngoba sibona ukuthi kufanele ukuthi singahlali thina nje sibukele sithi hayi ngoba iSouth Africa yona isihamba phambili kakhulu, abanye bazozibonela ukuthi benze njani. Cha,
lo mhlangano usuphumile imicijo ethile yokuqinisa imisebenzi yabo efana lokusungulwa kwesikhwama se-rail fund, ukwesulwa komthelo wamafutha we-fuel levy, ukwazisana njengamazwe kulokho okuyabe kuthwalwa ikakhulu okuyingozi okuthiwa ngama-hazardous substances, lokuphuma lomhlahlandlela wezibopho okumele ololiwe bazilandele ukuze balondoloze umsebenzi wabo ukuzinga laphezulu kulumkhono. Umnumzana Joseph Matate, umqondisi wohlangothi olubona ngokuvikelwa kwengozi emsebenzini olwe-Railway Safety Regulator South Africa, uthi kumele ololiwe balwisane lokwehlisa ingozi emsebenzini.
Sikhuluma ngendaba yakuthi if i-cargo ihamba endleleni or aba ama commuters ahamba endleleni bafune ukuthi ba arrive to their destination ngena ngozi, manje sina ama challenges all over the places, all over the infrastructure, yes, in the region. In some areas sithola ukuthi infrastructure i maintenance ayi up to standard for ama safety yama commodities, or iyenza ukuthi kube nama derailment or ama train delays.
Abe Southern African Railway Association bathi amazwe akulumhlubulo asebenzela endaweni elomsebenzi omningi njalo oqakathekileyo ezigoqela iBeira Corridor, iBeitbridge Bulawayo Corridor, iLobito Corridor, iDar es Salaam Corridor lezinye. UDokotela Sithole uthi kundawana zonke lezi umsebenzi kaloliwe ulendima enkulu engawudlala kuthuthuko yamazwe la, ngakho ke kumele abe ngokwezinga laphezulu.
Siyafisa ukuthi imali nje zisuka between ama countries zingahlali kwi-border for 20 days, ngoba ziyadingeka ikakhulu ngokwe-economy ye-country ukuthi masifika lapho kwi-border zidlulise ziye la edingeka khona. Iloko lokuqala. Okwesibili, singafisa ukubona cross-border passenger rail ukuthi makuthiwa isitimela sisuka e-Cape Town siya e-Angola or siya e-Botswana or sisuka kuphi, sikwazi zidlule ezo yitimela nazo futhi ezisuka ngale zikwazi ukungena ngaphakathi. Okwamanje asinazo leyo nhlanga.
Okunye okuvunyelwene kulumhlangano yokuthi badlulisele impumela yokubaphatha intambo leziphathamandla zikahulumende ezibona ngogatsha lwezokuthwala kwempahla nabantu emazweni aweSADC, baphinde bahlangane njalo ngenyanga kaMpandula lonyaka. Umhlangano lo uphela namhlanje njalo ungenwa ngabavele emazweni agoqela iMalawi, Zimbabwe, Mozambique, Seychelles, the Comoros, Madagascar lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Livestock ukuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sihlaziya udaba lokuguqulwa komthetho ophathelane lokuba isizalwane seZimbabwe, Boy Citizenship Act, owenza asebehlala emazweni babelejiwa citizenship. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana kubikwa kuqhubeka phakathi kwamazwe angomakhelwane athi ele India lele Pakistan. Ele Pakistan libikwa lidubulela wisa indizamchina zebutho lase India liphindisela ukudutshulwa kwezalo indizamchina eKashmir libutho lase India. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Nigeria ibike namhlanje ukuthi umongameli Muhammadu Buhari nguye onqobe ukukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe. Lanxa nje aba mabandla aphikisayo besithi ukhetho lwenziwe ngomgqibelo lolube lungakhululekanga. UBuhari ubikwa enqobe owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Atiku Abubakar ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. UAtiku yena uthole okungamashumi amane lanye ekhulwini. Itali labaphathi ntambo ele cabinethi selivumelene ukuthi kuguqulwe umthetho obuzwe oweZimbabwe Citizenship Bill ozavumela izalwane zelizwe ukuthi zibe lozalombili lalapho eziyabe zihlala khona kanye lo obuzwe bokuzalwa. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wekhabinethi ukuthi lumthetho owawuthiwa yi-Citizen of Zimbabwe Act usuguquliwe igama waba yi-Zimbabwe Citizenship Bill ukwenzela ukuthi uhambelane lenguquko efakiweyo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ezizweni eziningi seziyinzalo yamazwe ezihlala kuwo kulandela ukuhlala kulawo mazwe okweminyaka eminingi. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Wajapi Bango.
Udaba lolu dual citizenship babukande into ejabulisayo kakhulu okuyinto abantwana bezimbabwe abakhala ngayo kweminyaka leminyaka bethengiswa bethengiswa ukuthi baza kulungiselwa lokho njalo kuzenziwa ngesiphangiphangi kodwa kuhlale isikhathi eside abantu bezimbabwe belokho belindile. Ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende akufake kube yinto esobala ukuthi abantwana bezimbabwe ukungabi khona kwabo elizweni lasezimbabwe noma ukuba kwabo phandle kwelizwe beze begcine be-acquire ama-citizenship akwamanye amazwe akutsho ukuthi sebadela elizweni elezimbabwe njengelizwe abazalelwa kilo. Kodwa-ke nxa bengakhangela ukuthi abantu abasediaspora abantu abangaphakathi kwamazwe kuhlase yibo abantu ababhizi bethumela izinto ezimbabwe okuthengisela ukuthi inhliziyo zabo zikhona phana. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abe yinto ayifaka phambili ezintweni eziningi athengisele ukuthi abantwana bezimbabwe akabakhahleleli phandle kodwa abantwana bezimbabwe uyabanikeza indlela zokuthi abamukele abathengisele uthanda ukuthi noma bephandle kwelizwe kodwa bayamukelekile ukuba elizweni lakibo. Kuyinto eqakathekile sibili kakhulu ukuthi i-transition bayilungise iphuthe indima yayo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukubana uhulumende uzagcina evuma ukuthi abantwana bezimbabwe abaphandle kwelizwe labo bevote?
Nxa kungabe kulungiswe indaba ye-dual citizenship angiboni ukuthi kuyabe kusekhona okuye okungenza uhulumende anqabele abantu bezimbabwe ukuthi baphathize ama-rights abo bengabantu bezimbabwe. Nxa bekwenze lokhu ngibona engathi kungumhlahlandlela ukuthi uhulumende useyivulele indlela noma useye wayiqabanga indima yokuthi abantu bezimbabwe abaphandle kwelizwe bayenelise ukuthi nabo baseve izifiso zabo bayenelise ukuthi bahambe bayevota okulilungelo laye wonke umuntu oyabeka ukuthi ule-citizenship ezimbabwe.
Lona lolu udaba lwe dual citizenship aluseze nalalo lubangele ukubana uhulumende athi usefuna ukubhatalisa imthelo yama taxes kuzizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngoba ziphiwe icitizenship.
Babukande ngitemba ukuthi kungceke ukuthi imali othwa imali yetax, imali yetax imali oyithathelwa kuleyo nkampani noma kulelo lizwe osebenza kilo. Abantu abakuvisise kunokwami kunezimali ezemithelo ye esibhadalela imizi yethu noma esithelela izimoto zethu ekhaya noma ukuthelela izindlu zethu ekhaya lokela ngolathi kuhlukile. Kodwa-ke umthelo wokuthi ngingaze kuibhadalele i-tax akusoze kube yinto abangayenza ngabe funa ukuthi bakwenzele ukuthi bathathe i-tax ebantwini abaphandle kwelizwe kuyafana ukuthi babanikeze imisebenzi. Umuntu ongadonselwa i-tax ngumuntu oyabe kukuthi wasuka eqhatshelwe eZimbabwe wabeseyasebenzela phandle kuyukuthi waqhatshelwa eZimbabwe uye umuntu osengadonselwa imali yomthelo. Kodwa-ke nxa kuwukuthi ungazange waqhatshelwa eZimbabwe wahamba wadinga umsebenzi phandle kwelizwe kulelo lizwe ohlala kilo uyabubhadala i-tax. Ngabe ngathi bafuna ukuthi badonsele njalo abantwana beZimbabwe enye i-tax kuyakuthengisela ukuthi abasanikezi ukundlondlobala kwabantwana beZimbabwe kodwa kube ngathi bayaxolodisa kakhulu.
Umnumzana Difa wa Japi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Belitane ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Abantu basezansi yamaNdebeleni bathi usuphuzile umthetho ukuvikela abathengi ngoba udingakala ngokuphangisa ikakhulu ngalesi sikhathi umumo wezenotho umimanzonzo, kubika u-Albert Ncube.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lamalungu ekomiti edalele ephalamende ebona ngezokuthengiselana e-Industry and Commerce ngolwesibili kuleli dolobho lapho kuzodingwa umbono kaZulu ngalokho kumele kumunyethwe yi-Consumer Protection Bill. Iningi labathengi lithi lithwele amagabha avuzayo kulezi nsuku ngoba bezitolo befaka yiloba yiphi intengo abayicabangayo. Umnumzana Mitchell Ndlovu ngusomabhizimusi kuleli dolobho uthi kumele kube lo mthetho ozabamba ngamandla abezitolo ukuthi bayamukele yiloba yiphi imali esetshenziswa elizweni.
Nxa ngifika eshopu yakho ngiphethe ifoni yami ngiyathenga ngithi mna sengikufakela i-eco cash ulama privacy uthi nxa ngithenga nge-eco cash sekuyamela ngifake $2 kumbe $3 phezulu ngibona uyabuya phambanisa. Nxa ngiphethe i-user dollar yami vuma ngithenge ngayo. Nxa i-RTG ne-S dollars whatever it is vuma ngithenge ngayo leyo mali.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Rido Mpofu ebandla leZANU-PF othi kumele kucace ukuthi RTGS dollar lilamandla anganani lapho kuqathaniswa le-dollar leMelika ukuze abathengi bengaqilibezelwa.
Akuthi kube le-rationalization ibhili le-protect ama-consumer ukuthi i-US dollar vele fanele ihambele ngale ndlela ukuze into zihambe kuhle. I-rand ihambe ngale ndlela ukuze into zihambe kuhle. I-dollar yethu le ilingana lalokhu mba kayilingani lalokhu kuhle kube clear kube le-clarity entweni zethu zonke.
Umnumzana Alifeli Mdawu odabuke Beitbridge uthi kumele impahla ezithengwa kwamanye amazwe ziqale zihlolwe ingcitshi zeZimbabwe ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane.
Mina bengicela ukuthi maybe i-government can employ over being independent food inspectors ngoba ukudla kwethu okuningi siyaku-importa whether legal or illegal but kuyagcina kufikile eZimbabwe. Zenze campaign bakhangele ukuthi kuyavuma ukuthi kudliwe umuntu yini.
Siyabonga Albert. Isikhathi sesidliwe ngumangoye azulukandaba kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations ophathelane lamalungelo kwele Switzerland ukubana uhulumende kamnangagwa uyawuhlonipha umbuso wentando yeningi. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.